Inani labantu abebeqala ukubhalisa ukuvota kumkhankaso wesibili oweZimbabwe Electoral Commission iZEC ledlule inkulungwane ezilikhulu i-109,405. Kunani leli, abayisilisa baphose bafike inkulungwane ezingamashumi ayisithupha i-59,904, ukuthi abesifazane baphosa bafike kunkulungwane ezingamashumi amahlanu i-49,501. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamuzi eyeBulawayo Progressive Residents Association iBupra, uthi umkhankaso uncede kakhulu ukukhuphula inani lababhalisileyo elizweni jikelele.
Well, siyananzela inombolo ezikhutshwa yiZEC ukuthi umkhankaso lo wokurejista ukuvota owenziwe ukugcine nokukhanya hayi ube le mpumela engathi iyathabisa kancane. Sinanzela inani labantu elisondele kuba naliye rejista ngoba i-12,000 sibona ngathi kuzanyiwe, kodwa-ke aluba kuya ngathi izakhamizi zesicela ukuthi iZEC ngayiyangezelela futhi kube lo mkhankaso futhi ukwenzela ukuthi abantu laba angafinyeli abale bethatha ama-IDs njengobethathiswa bahambela ubayirejista, inombolo ziqanise ziye phezulu bese sixwayisa njalo ukuthi izakhamizi ukuthi lanxa i-IDs ngabangakhona asiqhubekeni semahofini ezi khona ngale famu na siyarejista singami singadonisele kodwa siqhubeke sisebenze ukubana abantu abaningi babe lengxenye ekuvoteni.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi ocubungula ezombusazwe, uthi abantu kabakhuthazwe ukuqhubeka bebhalisa.
Lezi zivalo zibonisa kahle ukuthi nxa abantu bengakhuthazwa kakhulu ukuthi bayibhalisele ukuvota baza kwenza lokho, ngoba zenyukile kulokho kade zikho khona ngesilinganiso esilikhulu ekhulwini i-100%, okusho khona ukuthi nxa ngabe uZEC lawo wonke nje amaqembu aphathekileyo ngawezepolitiki ngazimeleyo layo uhulumente bangakhuthaza abantu ukuthi babhalise njalo babaphe izithupha ukuze babhalise, kungenza lokho kube ngcono ukubhalisa kuqanise kusiya phezulu. Bonke abantu kuyo yonke indawo bese basengabhalisa, abakhuthazwa abantu, abakhuthazwa abantu babhalise bakwazi ukuthi kulelungelo, kanti futhi kungumlandu wabo ukuthi bavote ngosuku lokuvota.
Unkosikazi Esther Zulu, umhlali wakoBulawayo, uthi amanani aphansi aseMatabeleland atshengisa ukuba sebekhathele ngokuvota, kodwa kungabi le nguquko loba intuthuko ezigabeni lezi.
Matabeleland sesikhathele ngobandlululo, singaze sikhethe vele inkokhi, kodwa akukho khanya esingakubona kwenziwe. Khathe semgwaqo ifile, nxa usiye enkaya uhambeki, izikolo zinlutshwane, vele akukho esikubonayo kwenziwa ngabo councillor kumbe we-MP. And uthando lokuvota lolu luvele solusiya lokhe lunxipha. Okunye ukuthi abantu ngapha bahlukuluzwa kakhulu yi-ground. So vele abantu sebelokwesaba ukuthi bake ba-exercise ilungelo labo elokuvota ngenxa yalokho abakubonayo.
Umnumzana Joseph Nkomazana, umhlali wakoBulawayo, uthi kufanele abantu babhalise ukuvota ukuze idolobho lakoBulawayo lingalahlekelwa ngezinye izabelo.
Thina njengezakhamizi sibona ngani baphangisile ukubuyela kumadepo bamona, besifisa ukuthi ngabe bahlale isikhathi maybe kwezinye izinyanga phose ezimbili bezorejista abantu lapha. Lathi njengeinhlanganiso yezakhamizi sikhuthaza abantu ukuthi hayi bantu asizameni sithontisele, ngoba inamba yethu bengani sifuna ukuqansa mbijane kurejisteni, ngoba lapha sisabela njengoba kusazakala ukuthi sisabela ama-constituents ethu angu-12 kobula ukuthi phose nxa singasakwenzanga khonokho singagcina sesigqumela ZEC iqede emasinya ohlelo lwalo. Ngabe bahlayile mbijane kunye okwenye kwabonakala ukuthi abantu bathini, abantu bayarejista yini, kodwa vele silethemba abantu bezarejista singobuningi, ngoba inkuthazo ibikhona sile ebantwini ukuthi rejiste. Abantu bese besukuma, inhlanganiso eziningi zisukuma abakhuthaza abantu ukuthi barejiste. So sithi hayi abantu bezeke ngababuye futhi bezoyenza uhlelo lolu, ama-elections angabe seduze ukuthi abantu bayivota ngoba baningi abantu banga.
Umkhankaso wesibili oweZimbabwe Electoral Commission iZEC waqala mhlaka-11 Mabasa waphetha mhlaka-30 Mabasa u-2022. Uqhutshwa ngesikhathi esifanayo lohlelo lokuthatha incwadi zokuzalwa kanye lezithupha kungenambadalo. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli seZEC koBulawayo ngoba ubelokhu engaphenduli imibuzo. Kodwa iZeki yethula umbiko isithi ngensuku iqhuba umkhankaso lo kubikwa abantu abazinkulungwane ezingamachumi amahlanu i-50,000 baguqule indawo zokuvotela. Kumkhankaso wokuqala owenziwe ngonhlolanja kobulawayo kubhalise abantu abazinkulungwane eziyisithupha i-6,000 kuphela. Kowesibili inombolo le ikhuphukile kancane yaba ngephindwe kabili. Izigaba ezimbili ezibe lenani eliphansi labantu ababhalise ukuvota yiMathebelele South ebelenkulungwane phose ezinhlanu i-4,993 kulandele iMathebelele North ebelenkulungwane eziphezu kwezine kuphela i-4,079. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.